Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 17 kuzibandlela 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu namhlanje, umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni labakamantshi eHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela.
Mawufunda kade bechaya ngawo ayachiyana kulama baton stick yandisetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagetsi noma isigodo noma namacheni.
Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni, uhulumende echothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ekukhalaleni umsebenzi wokuqoqwa inhlanganiso ye-ZCTU.
Sekuzaya ngokuthi abamaqondi bathwala yini abantu, ngoba i-CIA besiqhutshwa kakhulu ngabantu abamaqondi labantu kade bevala imigwaqo owenzile abakade bevala imigwaqo ukuthi abantu bengandlule ethawa.
Lanxa ukukhalala umsebenzi lokho kuphele izolo, akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethweni labakamantshi weHarare ekuseni namuhla esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. UMawarire ngomunye wabantu ababambanele inhlanganiso ye-ZCTU ekuqoqeni ukukhalala umsebenzi okuqalise ngomvulo abantu bekhonona phezu kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota. Amagqwetha akhe athi uMawarire uzalilandula leli cala. Abantu abangena kumakhulu bavalelwe ezitokisini sikhuluma nje phezu kwamacala okuphatheka kudlakela kumbe ukweba ezitolo kobulawayo laseHarare ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni ngomvulo. Amapolisa lamasocha abulale abantu abaphakathi kwabayisithupha lechumi ngokutsho kwabalwela amalungelo oluntu. Baningi njalo ababotshiweyo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela amalunga eZANU PF, awe-MDC labantu nje makhaza abazwamiswa enkantolo kuliviki. Inkulungwane zivikwa ziselatshwa amanxeba okutshaywa lokudutshulwa ngamapolisa lamasotsha. Iningi lithukuthele kakhulu ngocuku lukahulumende lolu. Usanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo kansila wezibarasekwa eHarare umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe eseBelvedere Medical Center izolo ebusuku lapho athe bekugcwele abantu abalimeleyo abagoqela abantwana lasebekhulile. UHadebe uthi abanye bebelamanxeba enhlamvu zempopo.
Labo imbono ukuthi balimele kakhulu bakade nibagijimisa esibhedlela ukuthi bazolatshwa. Izolo ngibuye ngabantu abakwana 11, ngasuka around 11 o'clock ntambama sengisiyaphumula. Namhlanje ngivukele phakathi kwe-ward futhi ngiphonge ufonelwa ngabantu ngibathwala ngisiza labo lapha. Lakhathesi njengalokhu ngikhuluma lawe ngisesibhedlela nabo e-BMC esebelvedere kubulawayo road siya sizingene town.
Amanxeba abo anjani?
Mawiponza kade bechaya ngawo ayachiyana kulama baton stick yandisetshenziswa ngamapolisa alaba be-black boots lentambo zamagetsi noma isigodo noma lamacheni lamawaya. Ukuchaya kwabo kade bengakhethi noma omncane, ngoba ewadini yami kulomuntwana ole 10 years owachaywa echayela ukuthi ubhuti wakhe ungapi labantu abadala omunye ubaba embuye la entambama olenwele ezimhlophe lomkakhe ugogo bachaya bonke ugogo lo wayephezu kokuchaywa kade ele BP leshuga ukuthi ulale lapha wasina senika umbheda ngoba iBP yayisikwelile kade esikhona apha omunye wangikhona amehlo wonke avukile ukuvaleka kwamehlo ukuvuvuka babechaywa konganama ngama-button stick nomukuchaywa khona ngama-chain imbambo lezi zazichayo ukuthi umunye lokuhamba kasakwanisi abanye bachaya even phansi kwenyawo umuntu uyabe sizama ukufika ukuthi angalinyazwe emehleni nomuntu angalinyazwe ikanda seqina selimalani izandla zakhe khonapha ngikhuluma lomunye ukansela wasekuwatsana obuyise omunye owachaywa ibhulet laki langena alisachayanga imbambo kodwa lichaye isisu sakhe esayitini
bebechaywa bengaphi
umfane bangikhona abanye bachayelwa ezindlini besithiwa linalidingani lingamadoda ezindlini zenu abanye babachayelwa ukuthi kulo abantu esibabone bengena lapha bebaleka muphumiseni ungabi uzathola kwenye ifamily uyabe sokuchaya umuntu wonke ozatholakala ekhona abanye bachayelwa ezitridini ukuthi lihambelani liyangaphi yini abantu abafaki isigodo abafaki amatshe ezitridini so umuntu ongachayanga yayiyinhlanhla yakhe kuleyi ndawo lapho engikukho duzane lesibhedlela lesi se-BMC kule ndawo eke yachaywa abantu namhlanje elini bethiwa kade bezihlalele bebathathu ebridgini baphongukulandwa baphongukuchaywa asazange ukuthi kade betshela ukuthi benzeni
umnumzana Thamsanqa Gilbert Hadebe ngukhansila wezibarasekwa eHarare ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 kusenjalo inhlanganiso ezizimeleyo eziphansi kwekhwapa le-Crisis in Zimbabwe Coalition sezicele umanyano we-African Union ukuthi ungenele njalo uphathe udaba lweZimbabwe kabanzi emhlanganweni wawo ozaqhutshelwa kwele-Ethiopia namuhla. Umhlangano lo ngokuhluza udaba lwase-DRC lapho uhulumende etheswa khona icala lokuqilibezela kukhetho. Lanxa ukukhalala umsebenzi okuqoqwe yi-ZCTU kumele kuphele izolo akukacaci kuhle ukuthi namuhla amabhizimusi azavula na abantu babuyele emsebenzini. Uhulumende uthi abantu kumele baye emsebenzini njalo uthi kulabanikazi bamabhasi abavume ukuthwala uZulu evela emalokitshini esiya emadolobheni kungelampatalo namuhla. Indlala ibikwa isibhahile ezindlini ngoba abantu bengasela kudla nanku besokulensuku ezintathu izitolo zivaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele waqala ngokumbuza ukuthi kuyathembisa na ukuthi namuhla abantu bengabuyela emsebenzini lezitolo lazo zivulwe.
Sekuzaya ngokuthi akamaqondi bathwala yini abantu ngoba i-stairway lesi besiqhutshwa kakhulu ngabantu bamakhombi labantu kade bevala imigwaqo owindi labakade bevala imigwaqo ukuthi abantu bengangile etown. So nxa kuukuthi amakhombi azahamba mbona ngani iningi labantu lizahamba etown ngoba abanye abantu sekulamalanga amathathu bengangeni etown lapha. So amatitsha besanda kuhola amashopi emalokitshini amaningi bakhona baluphila kula lutho. So mbona ngani abantu sebephelelwa yikudla isinkwa into ezinjalo. So abantu bazafuna ukungena etown beyethenga izinto zonezo.
Sizwe uhulumende esithi yena uzafaka amabhasi azathwala abantu kungela mbadalo ukuthi baye emsebenzini. Ubona ngani abantu nxa ekhona amabhasi la bazasebenzisa?
Abantu bamelike zivuzuthi amabhasi akhona azavela ngaphi, ngoba vele angithi uhulumente kalayo icapacity wehlile ukuranezupco. So kwesinye isikhathi ezinye izinto ezabe zikhulunywa nguhulumente I think ngamaphupho nje, ngoba ngiyazibuza ukuthi amabhasi akhona izathatha ngapi. Unless ezathatha amabhasi izahaya amabhasi ewabhatale, but kuko kungayenza phela nxa abantu bangafuna ukuhamba emsebenzini anje kuyicina kusuka lo msindo abantu beyachisa amabhasi akhona wona la.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo amasotsha ebengena ebusuku lapha ehlukuluza abantu, uke wakuzwa yini khona?
Well, singazi yarare but engikubonile kobulawayo ukuthi abantu amasotsha behamba ezitridini kuwomganini, bakhona abantu ekuthiwa bathayiwe ezitridini emganini emagwegwenya kwathi bathiwa bafike bathatha abantu nje bathi behlangana bezitridini bathi bekhipha amatshe le nto zonke ezivala emgwaqweni. So bengingekezwa ngapha ebulawayo ukuthi bebengena ezindlini bethatha abantu, but ngiyakwazi ukuthi bebethaya abantu kade behlangana la emgwaqweni.
Abanye bayasola kakhulu indlela ukutshengisela lokhu okuhambe ngakho, besithi abantu labo bagcine besiba lodlame olukhulu kakhulu betshontsha lokunye okunjalo. Uthini wena nxa usizwa imbiko enjalo?
Well, kumele sizibuze ukuthi ngabantu abazenzeleyo bodwa yini, kumbe bekule sandla esinye esicatshileyo yini. Buza abantu abathi nxa singathi ngesilungu when the dust is settled, kumele sizibuze ukuthi kade kuhambe njani. Uzananzela ukuthi iHarare bekuthiwa kula bantu bezanu ababothiweyo nabo besemsindweni onalawo betshisa amabhasi. So kunenge okunye okuzaphumela egcekeni ngokuya kwesikhathi. Ngombono wami mina ngibona ngani kule third hand ekade khona isenzele ukuthi kube lo msindo into ezinjalo. So yibo bona labo abantu abalida abantu ukuthi behambe beluta, ngoba uzananje ukuthi amashopu bevaliwe amashopu onala amaningi, but besiba le ndlela ukuthi abantu bahamba besaha iminyango yonke into ezela. So konke khonoku kuyatshengisa nje ukuthi ikhona enye into engahambanga.
Kanti bona labo abantu bezanu okuthiwa bebengena labo besenza ubudlwangudlwangu, ngabantu abasekela izanu PF okoqobo na kumbe ngabantu abangasayifuni?
Yikho okulo mbuzo engathi kungaba nzima ukuthi siyiphendule nalowo ukuthi kube kungabantu abanjani, but kuyatshengisela ukuthi asingeke siphonge ukuthi ngabantu be-MDC ekade betshengisela kumbe sebebuhlangene abantu bonke ama-criminal elements labantu kade bejenini labantu nje kade bebona opportunity yokuthi nxa kungasela bantu kulezile zidlwangudlwangu ngane lathi isitshonti. So ngokuya kwesikhathi I think abantu bazamele bezama ukuhluzisile ukuhluza sibintela leyo beyikhangelisise ukuthi kade vele okubangele ukuthi abantu begcina bentshontsha kuyini. Maningi ama-stairway ajali kwenzakala eZimbabwe, but awukaze kube lokuntshontsha okwenzakele njengakathesi, ngoba mbona ukuthi emalokishini ikhona ishopu nje leyi-one eseleyo ingazange yagqekezwa. Ubusuzibuza nje ukuthi kanti amapholisa wona ayebengaphi, behluleke ngani ukuthi bona bebavimba abantu labo ngasikhathi besenza khonoko.
Umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi bayakunanzelela ukuthi abantu bathukuthele ngoba umnotho ongamanga kuhle.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also
umnotho welizwe awumanga kuhle osokubangele ukuthi abantu bathwale amagabha avuzayo. Okunye kwalokhu kungalungiswa, kodwa okunye kwenziwa ngabomu ngabanye abantu. Ibandla lezanu PF licela ukuthi izisebenzi, osomabhizinisi kanye lenhlanganiso ezizimeleyo besebenzelane ndawonye lohulumende ukuthuthukisa ilizwe.
Labor and non-governmental organizations to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Umoyo usole njalo ukutshengisela kwezetcitu esithi kuqoqwe ngabantu abazama ukugenqula uhulumende kamongameli Mnangagwa.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business.
Ibandla lezanu PF selibonile ukuthi kulabanye abantu amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo abafuna ukugenqula uhulumende. Ibandla leli lizakwenza konke okusemandleni alo ukuthi livikele umphakathi kube lokuthula. Siyananzelela ukuthi kulabanye abanini bamabhizinisi abafihla ezinye impahla ukwenzela ukuthi abantu bethukuthele bevukele uhulumende.
So that they can rise against the people's government.
Umnumzana Simon Kaya Moyo isikhulumeli seZanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7. Abantu abaningi balokhu besehluleka ukungena enkundleni zokuxhumana eZimbabwe kulandela ukuvalwa kobulembu beinternet ngohulumende. Lanxa uhulumende evule ubulembu lobo izolo, inkampani ye-Econet ithi uzulu ulokhu engenelisi ukungena enkundleni esifana le-WhatsApp, iTwitter, le-YouTube. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umnumzana Gift Banda semiso yomsebenzi inhlanganiso yezifa ngemva kokususa amanye amalunga enhlanganiso le umkhokheli wayo engakwazi. Iphephandaba le-Herald lona lithi uhulumende wele-South Africa usekela imizamo kahulumende weZimbabwe ekuletha imali entsha. Zoku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Ngiyalibingelela maZimbabwe amahle, mina ngukhawunda. Into le esenzakala lapha eZimbabwe le kayiyethusa. As long as I'm in appeal, I say that I'm doing good. Come and look on the quad, the fool may call with the very UP, no many deep. As long as I say I'm to be done with Kamalan design, they expect all cool more than this. Oh, Hamagalum Talalu Atumba, no Munaga, Walo, Esia Kwanale, who Russia, Apollon, no Tidusa, Velo Hamang is Kal. There was in the long, I was the landlord who the very Russia is specialized into Zimbi. We think into Zimbi is always the there is nothing else over business in the Russia. Into his car, Lupela or Russia, there are Umbano was into Russia very specialized into his car. Into his car, Lupela. There into Usa Umbuso, Ukokela Bantu, Ufumunto Rentis Yumzali, Olesizuente. It's a how you how get about. Where is that the film for a boy village and Jalob and Lanchis Lobus Alum Cabby? But Velanda only was the levels into a Yvafanana. Avalanches is a how, Valas a how. Oh, how get a moon to Zulumun to Sloom. Vele is his Yakonai Kitch of Ubo. Kofagwe Lich. I always strike a simki pie. You have a kitchen always available Cabby. I will use 16 Villamontino of Busio Gashi. I will strike a look at the Apum and Moon to Lesania to my poom.
Saribanan is Studio 7, Kamanan Monometan, Milan, South Africa. Tananjiramu Kuluma and Lizole, two infusions that is Ufung, Benitin Fizwe and Bufung, but Bonani Bufung, Gorongumunto, Felizimbabwe. There's Fisang and Lindy and Zagadi, that is a Kaya. Another week who pulled the trolley there, that is a Kaya and Pedal, and what they say, and Bambono to the Guzavan Nanti, over that is about joining Avant. Manje ndifuna ukuthi abantu balibalwa bodwa thina sikhona ukuthi ubuyele nawo kwenza lokho kwenziwa ngabanye abantu ngoba laba abantu badlula thina sinabantwana ekhaya sinabazali bethu abasekhaya abantu bafina ihla ngamalanga bafa abantu bezama ukulwela thina njalo ngo-1 August baphinde futhi bafila abantu thina singapha South Africa khona ula ukuthi uyehambe ekhaya uyetshengisele ngoba phela uyasebenza. Into ebuhlungu kakhulu leyo ngoba abantu bazama ukulwela ilizwe lethu ukuthi lathi lilunge kodwa thina sikhona ukuthi sibuyele. Into futhi enyenzisa ubuhlungu le angazi ukuthi ilizwe lethu lizalunga kutheni.
Thank you.
thina singabeZimbabwe phela le nto eyenzakalayo ayisijabulisi ngoba thini kakhulu thina iningi sabancane vele azange sisebenzise ukudla sebancane ema-90s sazale usuphekeni sazale sakhule usuphekeni kuze kube namanje walithatha umnyangakho ilizwe last year ngobutsotsi ezathi uzowenza into ezikhanyayo wavula amakhampani ngathi uzovula amakhampani ozothembisa imisebenzi kuze kube nanamhlanje alukho into thina siyithi nje abasha sithi le nto ezakale eZimbabwe into e-right kakhulu nje inkinga ukuthi asiko ekhaya ube sisekhaya lae kube sidoyela le nto eyenzakalayo into e-right kakhulu leyo eyenzakalayo.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe ungenza okufanayo, usithumele owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi zizatshengisela namhla esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe zikhonona ngokukhahlanyezwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxela omunye wabaqoqa ukutshengisela lokhu, umnumzana Sebenza Ncube.
Izizalwane zaseZimbabwe ezizinze noma sithi ezihlala lapha eSouth Africa sifuna ukuyazwakalisa ukukhathazeka kwethu kuhulumeni waseZimbabwe esingathi ku-embassy noma ku-consulate lapha esingathi-ke sifaka khona izikhalo zethu zeZimbabwe ngakho konke okwenzeka eZimbabwe ngoba sibonile ama-videos sifunde endabeni ngaso sonke isimo esikhona esibhekathiseke ukukhuphuka intengo ye-petrol.
Singathi-ke nxa ukhuluma ngakhonokho kuyabe kulabantu abaningi kanganani emcimbini wendo?
Ekhonseni lonke sisazama ngamandla wonke ngoba abantu baseGoli banokufika mhlawumbe abanye bayithele ngobandayo kodwa-ke nesimo esenzakalayo ukuthinteka kwabazali nokuthinteka kwezihlobo emotha zonke lezi zinto ukuvana kwe-nethwekhi kubathintile kakhulu. Sithemba ukuthi okwamanje abantu bazosukumela phezulu mhlawumbe imali lingafika lapho kukhulu okunye kusuka kuhluphe kakhulu ukuthi-ke izinto zonke lezi ziyenzeka kuphakathi kweviki ukuthi siye ema-embassy kuba phakathi kweviki kube nzima ukuthi-ke sithole ngoba abantu bonke eGoli bangabantu ababamba amadokho kodwa besibhekelele ukuthi abo-hundred and something abantu bengaya e-embassy.
Lifuna ukuyakwenzani khona ngale-ke e-embassy?
Thina sithi siyokwehleka abazali ney'hlobo esibashiye emuva nathi singayikhohlwa njalo ukuthi-ke nathi noma sihlala sikwi-diaspora sisaseyizalwane zakuleli yalizwe konke okwenzakalayo okubathintayo nathi kuyasithinta. Abantu beZimbabwe bangabantu abanokuhlonipha okukhulu banengabantu abanobuntu kodwa ungazi babone besukuma besenza into ngokubambana kusho khona ukuthi-ke kunenkinga enkulu so siye ukuthi kuhulumeni weZimbabwe akayeke ukuhlukumeza abantu uma besukuma bebhikisha bengaphethe ezibhamu yena ekhiphe amasosha namaphoyisa behambe beyohlukumeza abantu.
Umnumzana Sebenza Ncube ngomunye wabaqoqa uhlelo lokutshengisela esikolweni seZimbabwe ekwele South Africa namuhla. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eMelika lazo zithi zizatshengisela ngokufanayo esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC namuhla. ti chabona malaba tish malaba hlabelake kamnandi lapho sithi yena Kalanga Child ingoma emnandi ke ehamba leqembu lakhe lesinazo besigqibela izindaba zekuseni kodwa singakehlukani imthwakazi omuhle sikhangele ebezihamba phambili. Umfundisi odume ngokuphikisa umbuso weZANU-PF umnumzana Ivan Mawarire uzamiswa emthethwandaba kamantshi ekuseni namuhla esetheswa icala lokuphehla udlakela ngemva kokubotshwa kwakhe izolo. Amakhulu abantu aphatheke ekutshengiseleni kweZTTU abotshiweyo lawo akhangelelwe ukumiswa enkantolo namuhla. Ukufuthelana kuyaqhubeka elizweni uhulumende echothozwa ngokubulala lokuhlukuluza abantu abaphatheke ukhalaleni umsebenzi wokuqoqwe iZTTU. Lanxa ukhalala umsebenzi loku kuphele izolo akukaziwa ukuthi abantu bazabuyela emsebenzini na namuhla. Hayi ke sizigqiba khonapha ezekuseni kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Asithibaneni njalo kwezekuseni kusasa lilami untungameli Nkomo litshone kuhle.